ilokudana okukhulu ngokuwelwa ilifa elimnyama ebulili ma East eward 2 eGwambe. Okwenzakaleyo ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa ukubana bazarhola umumbu. Abantu babebaningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esitshileyo wasebuza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa, bathi asoze bembhale ngoba lowo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano. Engumumbu wezano nje, akumelanga ukuthi yena ebhaliswe. Uthi wokunanzelela wasenanzelela ukuthi kakhulu abantu abaningi sebekhona lapho sebeqala okumangala. Kwathi abanye abayi-6 abanye labo bakhuluma ukufananayo ukuthi kungwani umazwi engabhalwa. Chairman wezano wasesithi hayi, ukudla lokhu ngokwezano, akusiwo kwena abantu. Bathe sebebhalile abantu wathi ayena wazibuza umazwi ukuthi wayengabhalwa. Uthe sokunjalo ke basebesithi ebantwini hayi, libuye kusasa elingabhalwanga lina. Ngolwesihlanu sekhulumisana nani ukuze silibhale. Ngolwesihlanu komazwi basivuka bebuyela khona ngale. Kanti kwaso kuyiplani vele, uthe efika wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano PF. Bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena, ukuthi wakhala ukuthi awubhalwa. Kwaba kuqaliswa khonapho kwakhulunywa, kwathi ubaba uTuboy Moyo owayengutitshala ePhumuza onguye olipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi. Bathe sebembophile bonke la mapholisa abayibo abesigaba bebekhona lapho, baqalisa ukumtshaya. Sebehlangene bonke lalaba bezano PF bamtshaya. Bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu, wathwalelwa esibhedlela. Uthe ngokuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa koBulawayo. Kwathi izolo ke waba umuntu osishiyayo etshona.
Isililo sikamufi singaphi njalo lithini njengebandla ngalolu daba?
Simaphasaphasa sikhuluma le family ukuthi amanithwe kathi hlupha ukuze sizazi ukuthi uhamba njani. Kade besitshelile kona ifamily ukuthi bahambe kusasa. Sasesicela ke thina ukuthi kona singazama yini ukuthi sibone ukuthi singambeka nini, kumbe simbeke ngolwesithathu sisalungiselela. Ngoba njengoba liyazi isimo esisakithi, asinawo even lebhokisi ikhofeni ukubana ebekwe. So siyazama njengephathi silungiselela ukuthi silungise nomunye wethu ukuthi khona sikhona ukubana sithole izinto ezizayenza ukuthi ebekwe kahle elale ngokuthula mfowethu. Yikho esikulungisayo, silethemba lokuthi khona yena ngokubekwa uzabekwa khona lekibo eGwambe lapho ozalwa khona. Sizazama ngendlela zonke ukuthi siyembeka kahle umfowethu ngoba ebelilunga lethu lephathi njalo esebenza nzima, esebenzela le party yethu. Ongawusho mina yikuthi njengo-chairman eMathebeleni South, yikuthi kona ekuprovince sibe singakaze sikubone eMathebeleni South lokwenzakala. Kukithi simangele ukubonisa ukuthi kona abaqali bempi abayibo abahlukumeza abantu babhizi, sibe sikuzwela kathana xa abantu bekhuluma ngokuthi kona ake sistop indaba ye-corruption. Siyakwazi ukuthi kule demonstration ekhona mhlaka 31, kodwa lokhu sokubonisa ukuthi khona abantu bezano sebemile sebesilwa yimpi leyo ukuthi basibulale. Kodwa sithi iqiniso bazasiqeda sonke ngesibuyele emuva ukubana sifele amalungelo ethu. Ngoba ubaba uMazwi ufele ilungelo lakhe njengomuntu ophilayo, njengomntwana weZimbabwe, ukubana la imele benefit kuloko kudla kubuya kuma-organization unikezwa abantu. Ngoba sikokudla kukahulumende kukamnakakwa, sikokudla kwezano phefu, ukudla kwabantu esinikezwa ngamazwe lawa asibonayo ukuthi siyalamba. So nxa kufika indaba lesi ukuthi akulokhetho sesihlala sikhuluma ngayo ukuthi abantu bakithi bayakhethwa kabanikezwa, kunikezwa abantu bezano phefu. So sithi thina hayi bazasiceda ngoba ngesibuyele emuva siza kufela ngazi kufela lokukuhle. So esikusho ukuthi icaliwo izano kulungile, thina iwoga sifuni, tina hasibo bantu we violence, tina siza kwenza ikuti, siza make sure ukuthi ama lawyer etu, aya mela mfowethu, siza make sure ukuthi umthetho uyasebenza, siza make sure ukuthi ama police ayasebenza, nxa kungazange usetshenzwe, konke sisiza kubika kuNkulunkulu. Ngoba thina kasoze silwe labo, thina ngeke sithini, thina kwethu ukuthi siphezu kokuthi kona asisebenzisani le violence, asikhona ababulala izandla zethu ziklini engeke zangcoliswa izano PF. So kulungile abakwenzayo, uNkulunkulu uzababona. Thina esikusho ukuthi sithi dudu la ku family, siphinde futhi sithi dudu umalunga ethu kakhulu asegwambe ku ward 2. Abayibo ababehlala lomfowethu esebenza nabo sithi dudukiwo njalo mphinde baqinise ngithi bangabuyela emuva siyaphambila sozabuyela emuva izano izaphuma kuphela noma iyasibulala noma ithini silungisela abantu bethu abazosala bayasala belungisa besiyaphambili angeke sisitojwe izano esikuchoyi ukuthi lina abantu bonke ngathesi ngithi kusasa sibe sifisa ukuthi bonke abantu babekwazi ukuthi ngolesithathu siyabeka umfowethu ozazi ilunga le MDC Alliance mele ebe khona kuleyo ndawo sizobeka umfowethu ngesizotha kodwa sithi abantu bezano siyalicela ukuthi khona lingalingi ene lingalinga ukubana njengoba lithi lizasiqeda lisibulale ukudefend ourselves sizazidefend angeke sihlale njengenkomo zamadlozi sibhekile sibulawa kothe ngikucho ukuthi i youth yonke ama members zethu wonke sicela ukuthi abe khona umfowethu sembeka ngesihle kasifuni umsindo thina kodwa bangavela bebuye njoba besisho ukuthi bazo spreada one by one sizabacela kahle ngesihle ukuthi hayi thina kasilwi labo sicela ukuthi basixolele thina kothe sifuna ukukhulula ilizwe thina sifuna ukuthi omunye nomunye ulelungelo lokubana etholele ukudla esikunika sokudla kukamnakako ikudla kwamalunga abantu bonke abaphila kuleli lizwe laseZimbabwe.
Udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo athini ngalo?
Udaba luhanjisiwe emapholiseni. Okokuqala bathi umzali ubaba wakhe uthe sesiyakhona ngale emapholiseni wafika wathola istatement sesikhona kwathiwa kasayine kuphela. So ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hayi udaba lolu silubambe njengemeda imeda so ubaba lo nguye osebotshiwe kwamanje laba abanye abakabotshwa so yinto lathi simangazayo ukuthi kungani abanye bangakabotshwa yizinto esiloke siyibhizi esiza make sure ukuthi siya investigate nathi njengebandla ukuthi kona kungani laba abanye bangakabotshwa silethemba lokuthi umthetho umele usebenze khona lapho then okusitsho ukuthi singabezano ngoba indaba iqale khona emunjini ukuthi umumbu uzaba ozabuye ebantwini wezano.
Ubufakazi bokuthi utshaywe ngabatsha bebandla lezano PF elilabo yibuphi?
Umazwi utshaywe ngamapolisa esigaba wazotshaywa yibo abezano ngoba amaphosa esigaba laphana bambophile ukwenzela ukuthi abezani bakhona ukuthi bamtshaye kahle esebotshwe izandla. So yiko esithi khona bona abezano bambulele kuliqiniso akusiyonto efihlwayo yaziwa ngoba lakathesi bakhiphile futhi amazwi ukuthi line liseleyo sizalicatshisa njengobana libonisa ukwenzakele komunye wenu. So kubonisa ukuthi khona sithwele ubunzima kakhulu kuleli lizwe ukuthi khona leyo nto thina sesibona ngani yimpi eqondane labantu abangasiwo malunga ezano phela. Elokugcina njengebandla sizasebenza nzima ukuthi umfowethu efihlwe kahle. Sizancedisa lapho esincedisa khona ngokubana likwazi ukuthi eZimbabwe kunzima ngoba likwazi ukuthi khona izinto zethu sithwele nzima sifunekela lapha lalapha. Sizazama indlela zoke sincede siyibandla. Sizama futhi lokulandela imithetho ye-COVID-19 ukuthi abantu babuye begqoke ama-mask. Sizacela wonke umuntu ozabuye egqoke i-mask kodwa sibe sicela abantu babuye sizobeka umfowethu ngokubana ukufa ngasukufikile akabulawa yi-COVID lo muntu okwakuqala ubulewe yizano andisicela ukuthi kona abantu babe khona sikhona ukuba sibeke umfowethu elale ngokuthula kodwa ibandla lizasebenza ngendlela zonke zokuthi sikwazi ukuthi umthetho uyasebenza ukuthi laba ababulele umazwi bayabotshwa bayejele sizazama indlela zonke ukuthi ama-lawyers abe busy akwazi ukuthi laba abantu bayajeziswa ngokubana siyakwazi ukuthi imeda le ngababulali bonke ababulali kumele bengene ejele siyabonga.